lo mhlangano nje umhlangano wombambanipho wabantu bonke bezimbabwe abazembusazweni nabama-human rights abamansonto ukuthi sikwenza olusonto nje sike sikhulekele o-ijayijama njengoba mhla ka-14 kwanisa amalanga angu-100 senakeni.
Uzabe ungaphi umthandazo lo njalo likhangelela ukuthi kuze obani njalo abantu abanganani?
Uzabe usenzelwa eZimbabwe grounds lowo mhlangano njalo kunxuswe ama-civic organizations wonke aseZimbabwe kanye lama-embassy wonke aseZimbabwe laba ama-political parties abahlanganisela i-MDC, MDCN, Renewal, Zimbamaconis, MKG, bonke abama-political parties kanye lama-independent lamansonto nje wonke alapha eZimbabwe kanye labahlabeleli ama-artists babe bekhona.
Amapholisa wona athini ngokunyamalala kukaZamara? Liyeke likhulumisane lawo na?
Amapholisa wona ngokwawo kaku-operate ukuthi nje ancedise njengokuthi okwathiwa ngabezomthetho ukuthi basincedise ukumdinga bebe be-reporta after every 2 weeks. Ngisukisela ikhothi zepathise lokhu kabakakwenzi njalo vele kabala ekuthini abayenzayo, so siphongukubakhangela nje ukuthi bazafika nini kwezithulo.